material metrics yinhlanganiso etholakala ku-Africa yonke nje jikelele kulamazwe ambalwa, it's a non-governmental organization, inhlanganiso ekumele yodwa ejonge ukuthuthukisa ezamasiko kwele Africa yonke jikelele.
Ingxenye yenu e-Arterial Network eZimbabwe idlala indima ebalulekile okungakanani kuzwekazi lethu e-Africa?
Ye, ngamafitshane njengekomiti ekhangele eleZimbabwe, umlando wethu ukuthi sidinge amalunga enza ezemidlalo lezinhlanganiso ezenza ezamasiko ukuthi bajoyine babe ngamalunga e-Arterial Network.
Ngibale kukhasi lenu ele-Facebook ukuthi abameli asebedlulisile isikhathi sabo bakhethe nina abasakhulayo ukuthi nithathe isikhundla zabo. Awungitshele kuyini okwenza ukuthi bathakazele abasakhulayo kanjalo?
Khosi bananzelela baphinde bahawukele amadlabuzane esingabe silawo lentshukuntshu esingabe silayo ukuthi siqhube ezamasiko lemidlalo ngendlela elobunono. Basebekubona kubale ukuthi ngapho selathi sifisa ukuthi silikhulise le i-Arterial eZimbabwe, wasizameni ukuthi sifake ontanga kube yibo abagijima kakhulu khoze yibo abanamadlabuzane.
Awungitshele ukuthi ngombono wakho lokho kusho ukuthini kulabontanga emphakathini ukuthi inhlangano niso ebamzana lamankampani adumayo kulo mhlaba wonke jikelele bakhethe nina ukuthi nikhokhele le nhlanganiso?
Izizwa sihloniphekile emphakathini ukuthi sikhethwe phakathi kwabanye bonke ontanga, futhi lokho sikwenza kuzinhlanganiso zethu esizikhokhelayo ngokwehlukana kwethu as-committee members. Bakubona kungumsebenzi onqomekayo njalo bayafisa ukuthi labo bathathe lolo lwazi lelutho esilitshengisela kuzinhlanganiso zethu esizikhokhelayo. Ngakho umlando lo esiphiweyo sizizwa silengqobe enkulu kakhulu esiqalele ukuhlangana ucubungele ibhathithi nayo yini esingakwenza ukuthi siyithuthukise le nhlanganiso isebenzele ama-artist.